So kuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-7 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izidumbu zabemba igolide ezitholakale komunye umgodi esiqintini seKrugersdorp duzane ledolobho leJohannesburg kwele South Africa zigoqela labeZimbabwe.
Kanti kulezo zidumbu ezitholakele sizwa njalo ukuthi ezine zakhona ngeze zizalwa seZimbabwe.
Abahlali beBhinga sebephoselana aqatha ngokuthi uhulumende ngabe ethuthukisa ngokuqotho na isigaba sabo kulandela ukusungulwa kwenhlelo ezimbalwa esezethulelwe lesi sigaba.
Kuningi okwenzakalayo kumele sikubonge. Sikubonge ubaba uMnankagu ngokubana osefake iBhinga enhliziyweni yakhe.
Abamanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imitshina yokwehlisa izinga lomkhuhlane lo kumbe ukuwelapha ayisebenzi.
Kuningi okwenzakalayo kumele sikubonge. Sikubonge ubaba uMnankagu ngokubana osefake iBhinga enhliziyweni yakhe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izidumbu zabemba igolide ezitholakale kumunye umgodi esiqintini seKrugersdorp duzane ledolobho leJohannesburg kwele South Africa ngeviki edluleyo zigoqela labeZimbabwe. Isikhulumeli samapholisa uBrenda Murudili utshele abenhlanganiso yezindaba AAP ukuthi izidumbu ezingamachumi amabili lanye 21 zatholakala zibekiwe kwenye indawo okungayisikho okwafela laba bantu. UMurudi uthi izidumbu lezi azitshengisi ukuthi abantu laba babulawa yini ngoba bengela ngitsho lenxeba elilodwa. Iphephandaba leThe Sowetan libika ukuba abantu laba bengaba bafela emgodini ongasetshenziswayo owadilikayo, ngalokho kabafuni ukuthi amapholisa abekwazi ukuthi umgodi lo wenjiwa ngaphi. Sixoxele umgcini isihlalo wenhlanganiso yezizalwane zamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vuso Moses Banda.
Esesikuzule ukuthi izidumbu ezingamachumi amabili lanye zitholakele ngaseKrugersdorp, lapho bese sike sezokhuluma amaphoyisa sithi cha lokhu kwembiwa kwegolide ngokungekho emthethweni akusaqhubekeli phambili. Kanti kulezo zidumbu ezitholakele sizwa njalo ukuthi ezine zakhona ngeze zizalwa zaseZimbabwe.
Lona udubo singathi yona ingozi ekhonapho lapho okutholakale abantu laba ingozi enganani, ngoba sike sezwa phambilini ukubana kuningi okwenzakalayo okufaka abantu engozini emgodini le. Kuyini linesele kuzwile?
Kuningi esizwa ukuthi okuyenzakala. Kaningi vele abantu bayaqibeleka kule migodi ngoba imigodi engasasebenzi eminye yakhona noma eminye isebenza. Okusho lokho ukuthi kasekho oyigadileyo ukuqiniseka ukuthi ngeke iwobokele kumbe iwele phakathi ibulala abantu. Ngakho kujwayelekile ukuthi izikhathi zonke le migodi idilike iwele abantu babulale. Kanti lokhu esingakusho ngendaba yaseKrugersdorp sokungaphi inde kukhombe khona ukuthi kukhona isandla semfene, ngoba ezinsukwini ezidlulile ngemva kokudlwengulwa kwabantu abayisitshiya galo embili endaweni efanayo yaseKrugersdorp kube nabantu befunga besonga besiyavalela abantu emgodini. Sokungemangalise ukuthi njalo lokho kwenzakeleyo kungaba nesandla sabantu phakathi, ngoba sokunezinsuku impela sokukaningi kahle kahle abantu betholwa befile kuleyo ndawo. Okungenzeka ukuthi lokhu sokungaba yikuziphindisela kwesizalwane seSouth Africa, ngoba zibona ingathi laba bantu abambi igolide ngongekho emthethweni bayize phulamthetho njalo baselizweni leSouth Africa ngongekho emthethweni.
Lo ke ngumnumzana Vuso Moses Banda, umgcini isihlalo wenhlanganiso yezizalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa ye-Africa Diaspora Forum, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Izakhamizi zeBhinga seziphoselana aqatha ngokuthi uhulumende okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa engabe ethuthukisa ngokuqotho na isigaba sabo kulandela inhlelo ezibalisa ukwakhiwa kwelokishi leBhinga Polytechnic College, inhlelo zokuthiya inhlanzi, izakhiwo, izibholane, imigwaqo kanye lokuqhelisa amagagasi emsakazo. Lokhu kwenzakala phambilini kokhetho lwama-by-elections ayisithupha azenziwa eBhinga kukhethwa amakhansila kunyanga ezayo. Umphathintambo kahulumende wobona ukwenzakala ehofisini kamongameli Mnangagwa umnumzana Joram Gumbo ubeseBhinga ngolwesihlanu olwedluleyo okwamalanga amabili ehlolisisa ukuthi inhlelo lezi ziqutshwa ngemfanelo na, njalo ubikwa esithi usuthekile ngazo. Kodwa omunye umhlali wedobola eBhinga umnumzana Tapiwa Moyo usanda kutshela iStudio 7 ukuthi abantu abakulindawo baphila impilo yakudala kungakabi lemphucuko ngoba bakhwela intaba lezihlahla nxa befuna ukusebenzisa umakhale khukhwini, njalo abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla. Amanzi akhe aphikiswa kabanzi ngumnumzana kudakwashe Munsaka, ilunga lebandla lezanu PF eBhinga, yena othi ngempela kulentuthuko kuleyo ndawo. Abanye abalaleli beStudio 7 bathukuthela ngamazwi kamnumzana Munsaka besithi bazibonela ngawabo ukuthi akula ntuduko. Asizweni abanye babo abasithumela amazwi abo ngeWhatsApp.
Uthulane Ndlovu enkaya kwesikhubokhubo, ngilo okhulume ngalesi sikhathi. Ngithanda ukuthi ngiphendule lensizwa ngbentuleli khehla laseBhinga abalibiza ngokuthi ngukhula kwashe Munsaka. Akula mgwaqo olungiswayo yizanu p f baba, ungabe ungigawule volume 3 wena. Abantu bayafa ngendlalo nti iziphala zikahulumende zigcwele. Abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla, azikho izikolo. Bathi liyafakaza lithi kunama-thousands nama-thousands ezikolo seziyakho nguhulumeni, ziphi? Ngiyakuxwayisa baba ngokuhlonipha, ngenhlonipho enkulu. Phinda futhi ubuyele kustudio 7 uxolise abantu baseBhinga, ubaxolise kakhulu ngamanga owakhulumileyo.
Yimi njalo uMoses Ntimba ngiwale kotswana Gaborone. Phendula ubhuti lowo, ubhuti wami lo ukuthiwa ngukhudzi Khudzi Msaka lo othi izano iyenza kahle ekariyango eBhinga. Hayi mukulana Mwasweka, Mwasweka mukulana, imebonzwa mukari yangwe stretch kali yangwe sen njendanjiyo road enje mulogo amba kutegwa Nangagwa ulogo kujithaka botu road ilogo kuzidilila umgwaqo lo anufili ufili ukufa ukufa nya, izimota asahambi kahle namabhasi ahambi kahle. Amuthasapoti zanu mukulana, amululame munzira elinjenjiyo, inzira ya new generation mbotu. We are tired ngezanu, izanu kasisa
ngicela ukungazitsho igama. Yempendula linkulumo ukuthi khona iBhinga iyalungiswa, hhayi abantu bengabi bhukubhuku. iBhinga sikuthi lilungisele ukuthi upresident ufuna amavoti, hhayi iBhinga ilungisele ukuthi ilomkhonomi omningi abawuthola kiyo, yikho belungisa imigwaqo yokulayitha leyo mkhonomi bewusala pha bawusakhona.
Labo-ke ngabanye babalaleli beStudio 7 abasithumela imilayezo yabo bekhuluma ngendawo yeBhinga. Kodwa umnumzana kudakwashe Munsaka uthi uma ngamazwi akhe awukuthi kulentuthuko kulesi sigaba. Asizweni amazwi asithumele wona ngeWhatsApp ngemva kokuzwa abalaleli bethu.
Ngilalela abantu abathi sisenkayi, abathi siseBotswana, siseGoli, akulanto abayaziyo ombo abayibonayo laba bantu. Bahlala in the past, bacabanga iZANU-P F eyakudala ukuthi uyakhulunywa akuyenzwa. Le yinye dispensation ekababa Mnangagwa. Konke ngikukhulumileyo akula ngitsho kukodwa ongenzakaliyo. Mina ngijabulisa ukuthi ngifaka ama-facts ku-programu. lo umsakazo olalelwa ngabantu abaningi. Umsakazo singamelanga sithi nxa sifika kuwe xa sokudlala sebenzisa nje ama feelings, sebenzisa ama facts aku ground. Ngikhuluma nje umgwaqo lwaba ukukhuluma wegari yangu. Ngangikhona imviki eziphelileyo siphuma siprofayila lo mgwaqo ku-ZBC, ngikhuluma ku-ZBC. Ugrade wasibili wagrade umgwaqo. Njalo ngikhuluma nje uyaphambili ngugrade. Umgwaqo usumuhle, okuhle kuyabukwa. Umgwaqo usuka konke elubo mijesu ngale. Ngiyamangala nxa abantu bethi akula into eyenzakalayo umuntu eseBotswana. Ngitsho njalo ngithi laba bathi kuthiwa umgwaqo awufakwathara, into esegcekeni ubonwa ngumuntu wonke madoda. Ubana umgwaqo ovela itheni obusiyabuzuba usiya esiyabhuka Karoyi uyafakwa ithara. Sikhuluma nje kuningi okwenzakalayo, kumele sikubonge. Sikubonge ubaba uMnankagwa ngokubana usefake ibhinga enhliziyweni yakhe. Imigwaqo yonke leyi infrastructure yenzakalayo yokulungisa i-economy ebhinga esayibonayo ukuthi it's a sleeping giant. Kulungiswa ama-factory, kulungiswa amakampani, kulungiswa izikolo. Omunye wagcina sazi ukuthi wabalekani neZimbabwe, usesitele ukuthi kuthiwa abantu bafundela behlezi phansi kwezihlahla. Akakhathesi akabuyi ukuthi ezobona osokutshintshi lokuningi. Bonke abavela khatshana bethi nxa befika ebhinga bafika besethuka ngebhinga esekhona khathesi. So konke lokhu siyakubonga sibili uhulumende wethu, sithi hhayi akaye phambili. Laba abasolayo lokho besola. Simzwile njalo ekhuluma uPrince we-TCCC ethi yes, abantu badabula sibili sebefunda ePoli. Qeda nje ethi hayi ikukampeyina. Okuqakathekileyo kuyini kanti? Anti ukuthi abantu befunde njengokufunda bakwenza koBulawayo, befunda bakwenza eHarare. Yikho sekusenzakala eBinga, bayafunda abantwana. Ukubana ubazavotelani lokho ayisikho isiqukuqela sendaba. Indaba yethu ngeyokuthi sekule polytechnic njengokuthembisa kwamangameli welizwe seyavulwa. Sebeswele ukukhuluma khathesi ngoba bayakubona sokusenzakala. Asijabuleleni, asithokozeleni intuthuko esibuya eBinga, izikolo eziyakhwayo, indawo zonke ezijeneyo, imigwaqo enye iyagredwa, enye ibikwa efakwa amathara. Siyayithokozela ama-polytechnic evulwa. Khathesi besafundela lapho abarenta khona beyakha ama-school of nursing, lakho siqalisa ukuthi eyakhwe. Ama-airport ayavulwa, imisebenzi iyaqaliswa, ama-mine ayavulwa. So lama i-coal mine esevulile, amanye ayeza ayalandela ayavula, lama-power station axoxa ukuthi lakho njalo evule eBinga. I-Blaio Crow isingezelela ama-beneficiary ukuthi ibe inkulu. I-Blaio Crow ithatha abantu abaningi. Kuningi kakhulu okwenzakalayo engeke ngikuqede lapha emsakazweni. Abeya kulibantu balikubejela abantu ukuthi takwetshile ukuyithika namubhinga. Muleke ezinzima lokuhamba, muleke manu abeya nje mulikubejela.
Lo-ke ngumnumzana Kudakwashe Munsaka, ilunga lebandla lezanu PF, osithumele amazwi akhe ngeWhatsApp ekhona le eKalonga esiyabhuwa eBinga. Ababanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imitshina yokwehlisa izinga lomkhuhlane kumbe ukwelapha ayisebenzi ilizwe lonke jikelele. Umfufu yinyanga yokunanza umkhuhlane wemvukuzane yebele eminyaka yonke. Lo nyaka kuqhutshwe inhlelo ezijeneyo ebezinxwanele ukuphathisa labo abalomkhuhlane lo kanye lokulumkisa uzulu jikelele ngokuqakatheka kokuzihlola lokuhlolwa ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ubanjwe kusasele isikhathi. Kodwa ukukhathazayo kuselakala kwemitshina yokuhlola imithi yokwelapha kanye lenhlelo ezincedisa labo abasilayo. I-Studio 7 ixoxe lo wasinda kumkhuhlane lo, uNkosazana Thokozani Khuphe, wabumba inhlanganiso ethiwa yiThokozani Khuphe Cancer Foundation enceda labo ababanjwa lo mkhuhlane.
udaba lwekhensa lunzima kakhulu ngokuthi ukwelatshwa kwangikhona buyadura ungaqeda ukwelatshwa akula i-post trauma services ezokuthi umuntu kufanele ehambe through i-counseling and so on akule sikhuluma nje khathesi kunjenje impilo eyiyo i-public institution okumele ukuthi abantu abale cancer beyelatshwe i-mammogram yangkhona kayisebenzi i-chemotherapy kufanele ukuthi wena njenge-patient uhambe uyezithengela i-radiation therapy kayisebenzi so kuyafana lokuthi vele konke kakusebenzi
nje izigulane zithola uncedo ngaphi
okukhona ngokwama-private hospitals lapho kubhadalwa khona amagqibhagqibha i-mammogram kathesi i-$100 imithi yangkhona ye-chemo i-cycle eyodwa ikuma-$200 lapho umuntu kwesinye isikhathi fanele uyenze ama-8 cycles njengami ngayenza ama-cycles angu-8 usuka lapho uyenza i-radiation for 6 months so yona i-treatment yangkhona sikhuluma njenje khathesi ayikho what more lawa amanye ama-post-trauma services akulanto enjalo sikhuluma njenje khathesi yizinto okumele ukuthi zilungisiswe
njani manje njengehlanganiso ukuthi lithole lolo sizo ukubana lithole leyo mchina lemithi edingakalayo
yikho sihlaba umkhosi ukuthi bakithi i-cancer isibulala abantu abaningi kakhulu kumele ukuthi ama-services zonke lawo bekhona kube lama-screening facilities kube le treatment ibe available abantu ibe accessibility ibe accessible futhi abantu benelisa ukuthi nxa bengabanjwa i-cancer bahambe esibhedlela bayelatshwa besile kodwa konke khona lokhu akukho so yizi izinto esibhizi sikhuluma ngazo yikho sisithi abantu bakithi lingayekeli ukube lizihlola libe libambabamba amabele kanxa kuyi-breast cancer ungathola kule nto ongayizwisisiyo gijima uhambe uyehlolwa ngokuthi ngabanjwa masinyane ukwelatshwa kwangikhona chipile ingabanjwa isiku-advanced stage ukwelatshwa kangikhona kuyadura yikho kuthiwa early detection of cancer saves lives
lo ke ngunkosazana Thokozani Khuphe umqondisi weThokozani Khuphe Cancer Foundation obexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ukuthunyezwa esibhakabhakeni komtshina weZimbabwe obheka okwenzakala emhlabeni i-satellite obekumele kwenziwe izolo kwelemelika sokuzenziwa lamuhla. I-satellite le izakuba indiza isemoyeni lapho ezakuba ithumela ulwazi olufana lomkhathi. Indlela zokuhambisa i-GPS lokunye. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi ukansila weHurungwe uCliff Mudengezerwa ugamule walimaza uWanda Matashu webandla le-CCC bebanga inhlanyelo yohlelo lwemfumfuza intwasa. UMatashu ubikwa ekhonone ukuthi igama lakhe kaliko kuluhlu lwabaphiwa inhlanyelo umdederegwa wacunuka wamhlahlela ngenkemba. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele enkundleni kustudio 7 linjani lonke basakazi hayi lathi hilile lali khuluma lo mantyeza ngidingeke ngilethe lolu daba lolu lo mdoda lowu owabatsha abe-MRP into ikhulumayo iliqinisa iqinisa ma umuntu elikhuluma liyacasula abantu abaningi yayizwa le ndoda i-triple C leyi u-Australia Siziba hayi mfowethu okukhulunywe ngulo webatsha we-MRP uqinisile kungakucasula nje wena ngoba iparty okiyo kufanele upretende ukwenzela ukuthi khona bezakwazi ukuthi nawe benjani bekukhuphule bekufake esikhundleni esiphezulu kodwa iqinisa yilo lelo abantu bangale bavele bayaphanana ama certificate kuliqinisa lokho mdaka baba kuliqinisa lokho phela kwemukele ukuthi kuliqinisa lobo supporta iCCC kodwa kwemukele kuliqinisa mdaka baba
amafuku studio 7 yabingelela Milton waseplum trechangwa kobhulu sikhala nathi sikhala ukuthi izano ayilanto esiyenzela yona sesise sileminyaka engu 45 manje siloke silala lutho sibona ukuthi izano yenzeni izinto zathiwa nguSmith sezifile amadipa asefile siyazenzela amadipa siyazikhelela ngezandla le mchina yayifakwe nguSmith yokukhelela amanzi edipa seyafa imgwaqo ifile izikolo ayikho nje izano into eyenzayo kodwa kuloko kuthazano zano izano kayikho isimele eceleni labo gawula laba abayibona abakhuluma kakhulu ayikho lento ekhulunywa ngogawula ugawula umuntu omdala engakala kabona ukuthi izano le iyamotsha lizwe leselifile siyacela ukuthi izano kayikho isimele eceleni manje sike sibone okunye ukuthi amanye amaqembu amancane ayenzayo lawo ma ehluleka siwakhiphe kube nochange eZimbabwe lapha yonke nje into ifile nje ayikho nje into eright siyabonga
7 Studio 7 anke nizamela ubungcono kwenu anke nizamela ukutshintsha le ndlela enisebenza ngayo le angezu record umnyaka wonke January to December ivoice recording avulwa azoqiniswa le lapho ngathi senisebenza labo gawule nabo Joseph Juma ngoba vele corruption vele mayingangenela izweni kuba nzima ukuthi iphume so hayi into eseniyenza lana January to December niyabi noma tani ayikhuthi ivoice record yami every day nakhona nginga record day 1 tshintshana ukwenza manje ngiqhubeka ngale ndlela le ya kodwa isimanga niyavula abanye abantu senisebenza ngezibongo onsenivula ngokwazana olwe number vele kahle kahle ayisasebenzi ngendlela kodwa zamani ubungcono benu and isimanga lisimamulisa bogawule besibangela umsindo emsakazweni isteti kube ngali yabelisenza anything engcono than isimamulisa ogawule labo Joseph Tube abazothi lizwe liright so noma ningasifakeli nje ekhonkotayo or idonke ekhalayo than ukuthi isimamulisa ogawule labo Joseph Tube that's the wrong thing there. Yeah. Corruption impela livula ama voice record. Ngoba iningi labantu liyakhala impela ama voice record kavulwa. Kanti livula abantu abanjani kahle kahle? Avulwayo ngabantu abanjani? Ongawo fowenu. Ah vele izinto zicinde la sikhulumela sikhuluma kabi.
Eh sengibonile sengibonile basakaza abahle nabalaleli be Studio 7. Eh nangathi ngifunda umunye message engiyibona lana ku ma messages. Babo Ramaphosa. Nanga kwabini bendawonye bekhuluma indaba yokuthi ingathi bazokhipha ama voting station awu 50 lana eSouth Africa ngabe ngiyibone kahle noma so yipropaganda nje kuphela leyo ngicela ukuthi mangabe kuyinto ezoyenzeka bengicela ukuthi nisazise sigijime siyobhalisa ukwenzela ukuthi sikwazi ukuthi sivote thina esilana eMzansi ngiyabonga okhulumayo ngibahlangene umntakaduke esejobe lapha negwanda kamazwe
sanibonani bakithi sanibonani balaleli nabasakazi be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele ye okhulumayo lapha lichagwane elikhulu esigabeni sakosihoko laseplumtree uMr Khanyani Ncube bengimamele laphana izolo amadoda ePaula laphana ngendaba zaseZimbabwe mayelana nama-sanctions hayi mani bakithi abantu basuke bebe nolwazi olufitshane kakhulu kule ndaba yama-sanctions ama-sanctions madoda akukho muntu osanctioniweyo kuphela amalunga athile ezanu-PF asanctioniweyo and then into engayenza ukuthi khona ama-sanctions asuswe kulelana lizwe laseZimbabwe yikuba abantu bagavenwe kahle kuphelwe ukuhlukunyezwa kwabantu eZimbabwe ama-opposition noma ubani nje ohlukumeziweyo nje kuphele nje ukuhlukunyezwa kwabantu kuphele konke ukukhuquluzwa komnotho ukutshontshwa and so forth yinto ezokhulula ezokhipha ama-sanctions
sanctions. Baya wazi omnanga ukuthi ama sanctions yibona aba implementayo. So kufanele kube yibona futhi abasusayo. Angibonge bakithi amen kuleyo ndawo.
Selibonani nikhuluma loNkosi Lenkomo obuya esigabeni senkuba, isigaba senkuba si under Inkai district. Ngiyajabula ukungena ku studio 7. Ngijabuliswa ukuthi ngiyakhona ukuxhumana labantu abasakaza bephesheya bese Washington DC. Nginesikhalo sakithi umgwaqo wenkayi ukuthi umgwaqo wenkayi awulungiswa, kodwa into eyenzakalayo kwafika amatraki akupha umhlabathi kithi esigabeni senkuba bewusangaphi emgwaqweni wasekhwekhwe. Mawapheka umgwaqo wekhwekhwe uyacwebezela, kodwa wenkayi road sombulawayo tunkayi iya kucaca. So sokungumgelo nje sokuhamba amazi nje. Ngazi ukuhamba kanjani lapho. Yabonga.
Salibonani, salibonani kwi-studio 7. Hayi, siyabonga umsebenzi omuhle lisenzela wona. Sela nje lisitshelele amaphathi la njengabomthwakazi, labo zaphu, labo wonke nje, wonke. Ajoyine i-CCC uphikizane. Ajoyine i-CCC uphikizane ngoba akula lapho kuyiwa khona ngala maphathi. Instead ehlukanisa amavoti kuphela. Izani ngeke iphume ngamaphathi lokho okuningi-ningi ongaqedakaliyo.
Sawubona msakazi lawe mlaleli. Ngithanda ukuthatha leli thuba ukuthi ngisole kakhulu ukweyisa okwenziwa uNumzana Themba kuye moyo owe athuze nxa ngicabanga kahle. Uthi yena uThemba kuye moyo okungabantu okuthanyelayo kungedlula ababalise njani. Ikweyisa lokho ikweyisa abanye abantu. Akula muntu ofuna ukuhlala ethanyela, kodwa ngesimo esikhona abanye abantu bazithola bethanyela. Phambi kobuso bukaNkulunkulu siyalingana sonke. Akekho ongcono ngoba engutitsha, akekho ongcono ngoba engunesi, akekho ongcono ngoba engudokotela. Sonke phambi kobuso bukaNkulunkulu siyalingana, siyafanana. Ngicela ukuthi uThemba kuye moya ahoxise amazwi akhe la, amagama akhe la amabi kangaka. Ufundisana abantwana, ufundisana abantwana uThemba kuye moya. Kubi, kubi, akulunganga. Kahoxise. Ngiyabonga mlaleli lawe msakazi.
Hayi, lathi siyabonga balaleli, siyalandula akula corruption, siyazivula zonke incwadi zenu, kodwa ikuthi ziningi kakhulu, lisixolele. Kwezemelika, ukukhankasela ukhetho lwama-midterm elections olokukhetha amalunga edalele the House wonke lama-senator alikhulu oluzenziwa kusasa sokufike kuzinga eliphezulu. Sixoxe loMnumzana Dan Moyo ohlaziya ezombusazwe, saqala ngokumbuza ukuthi okwenzakalayo kutshengisa ukuthi ngeliphi ibandla elizathola izikhundla eziningi.
Lutshengisa ma sikhangela ama-polls, lutshengisa ama-Republican engathi aya-leader, ekuthini ngathi yibo abazonqoba ikakhulu ku-House of Congress, hhayi ku-Senate, hhayi kangako. So ma singaya ngawo ama-polls, hhayi kutho ukuthi ama-Republicans azothatha i-Congress, i-House. Ku-Senate ngathi kule competition kakhulu lapho, ngoba sikhangelele ama-states ayi-4, i-Pennsylvania, i-Arizona, i-Nevada le-Georgia. Yikho lapho okungathi i-competition yakhona ngujiki lobhanqa 50-50. Kodwa sikhangelele ukuthi ama-Democrats azophumelela ku-Senate.
Khona okungenza ukuthi abantu abaningi bavotele ibandla lama-Republicans kuyini? Bengaba beyabe besola na umbuso kamongameli Joe Biden?
Siyazi ukubana ama-Republican amaningi abalandela Donald Trump, even lamanje bavele bavavumelani lokuthi uBiden wawina ngo-2020. So ama-Republican anjalo siyazi vele ukuthi angeke avotele uBiden regardless of whether i-performance yakhe ibiyinhle kakhulu noma ibibheda. Kodwa nje just from khona lokhu ukuthi bazitshele ukuthi ukhetho luka-2020 uBiden ngazange awine. Okunye kakhulu abakhuluma ngakho abantu, sizobe khuluma ngodaba lwe-inflation, ngoba izinto ukukhuphuka kwezinto ezitolo le petrol. So bayakhala kakhulu ngakho lokhu bathi uhulumende kaBiden akenzi kahle ukuthi alungise udaba lweinflation. Kodwa siyazi thina ukuthi iproblem kakhulu ukuthi kulo kule mpilo eyenzakala e-Ukraine, njalo futhi siyazi ukuthi kulokushota kwezinto okwenziwa okusukela from i-COVID, esingathi i-supply chain disruption eyenzakalayo nge-COVID. I-China ilokhi behind ukuthi njengoba i-manufacture izinto ngoba i-COVID ihlasele kakhulu lapho, lamanje siyazi ukuthi lokhu kulama lockdown. So abantu uma bengakhangelisisa kahle ukuthi udubo luvela ngaphi, maybe bangatshintsha ingqondo ngokuthi basole u-Joe Biden.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe obekhuluma-ke ekhonapha eVirginia ngapha kwele Melika. Esigqibela-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibanene njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.